ya kuluma na bafana bavili abathathu banjele ukuthi corona yema zwe ibona bahlala lapha bazeke bephuma bazeke beyindawo so kusho ukuthi corona yelani labo konkhana nje kusenze ukuthi kusebenza sasemkhulu ngoba abantu abasha bakwanisa ukungena kuma internet kuma WhatsApp bathini babalele nalo but nxa bezitshela khona lokho ende kumemetheke imeseji yona le singaba lohlupho olukhulu njalo thina njengabentatheli izindaba lo msebenzi omkhulu besifisa ukuthi uhulumente asincedise ukuthi sisebenze lokhu nezakhamizi sibanike i-information engaemqothi engancedisa ukuthi silwe nalowo mkhuhlane we-coronavirus.
Njengomsakazi kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene
le episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule WhatsApp number, official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Le WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola information masinya kakhulu, nabe nembuzo khona lapho kuya kule menu uzibuzele nje usitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishiyele abantu ukuthi no inamba le lasiseyisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chain messages izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe bengazi ukuthi benzenjani.
Abantu bakhanya ngani babhekane lo dubo lokuswelakala kwempuphu njalo amanzi ngezinto ezijeneyo kukhona okwenziwa nguhulumente na ukubasiza?
Sike sakhuluma labo councilor lapha emawadini labo batshela ukuthi amadamu ala manzi sokuyi i-city council la isi-declare i-national disaster endabeni yamanzi so amanzi atholakala bazazama lapho ukuthi bagijimise amabhawuza kodaya kulokho asazi ukuthi sebefike ngayo abantu sikhuluma nje namhla bebona abanye bethola amabhakede bevele emanzini akulaza distance ezibhoraneni lezi abazazali bayathumela abantwana lathi sesicabanga ukuthi abazali bazisiza yini umumbi esikuwo ukuthi ngeke sithumele abantwana nje beyehlangana labantu yibo abazasilethela lo mkhuhlane futhi ezinzini.
Uhulumele yena uthe abantu abayintatheli izindaba bona bayingxenye yabantu esingase bangama essential workers kodwa siyezwa abanye bekhalala besithi abezomvikela kanye lamaphoyisa bayephula amalungelo abo njalo benza ukuthi kube nzima ukwenza umsebenzi yabo. Kuke wahlangana ngento efanayo na?
Ngiyahlangana lakho sibona kwinhlani ezimele ama-journalist eziyabomisa Zimbabwe ikhuluma ngokuthi hayi kulabantu abahlukumezwayo lathi njengama-journalist khona lapho asisakwanisi ukuthi sisebenze kuhle lawo sisebenza lapho ungasebenzela khona ubuyele ngasendlini kodwa besifisa nathi ukuthi sisebenze sincedisana lezakhamizi sincedisana la ihulumende njalo but kuba nzima ngoba khathesi silama-accreditation card lawa aka-2019 ngoba i-media commission ibingakalungisi i-new prize yamakhadi lawa so sikhuluma kunje ezibhava kula journalist le-2020 ID kodwa sibotshwa kunjalo le 2019 ID ubatshengisile so nathi lokhu senza ukuthi sisebenze kanzima ngoba sisakwazi ukuthi singahlangana nani phambili ngoba abanye bethu sebefike bathathwa bathunjwa bathaywa bayephumile emakhosi.
Phosela amazwi akho okugcina.
Kwizizalwane zaseZimbabwe i-coronavirus imkhuhlane lo asizameni ukuthi sihlale ezindlini masiphuma sise emagrosa singasondelaneni kakhulu eduze kakhulu njalo thina nje community podium sitholakala ekulenjini kubo-Facebook le-Twitter le-WhatsApp i-WhatsApp kakhulu yenganceda kakhulu izakhamizi sitholakala kunumber ethi 0716910993 yikho lapho elingasixhumana lathi khona.